kalau boleh tu kan ada, itu di Zinduna, ukaya zatiwa, esinya di korang korang, apa yang mampir di kumpulan nero di toilet motor, kenapa itu di sini zaman orang apa jenis ni cium, apa sebabnya zaman zaman ni orang amat cumi, air cipta mana moni naik, apa itu macam mana, macam mana itu motor lah, apa yang orang itu dia umur dia cium itu motor, kenapa orang ni lah cium, siapa yang dia itu motor lah cium, motor itu kalau kasuna zela kusimatikla na 90 jana lezine vele za abanye abantu abaphambili sesikhathani kwalo ukuthi izambi umkhono wethu ukuthi imali endaba iphume ukuthi ukuthi mina ukhangela umuntu osemaphandleni ukhangela umuntu osayele ongalamsebenzi uzabona kuyimali mega ukuthi ngathi wathi imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa ukune nokuthi izinto zalezo zona zivele zizoda andi bayakhiwa almost ezimpahleni so abaningi ukuthi umuntu ayenazele yafika abantu imoto yalezi zikabelo zifoka zale zifambena zine kwa mase ni kilometer kwa 15 kilometer suwa jelibo airport ndi ya test drive na le so ine ni labandye zibabe za chayi wa maa elita pano uti veli motel za mama chayi 15 ye so lizi zale zisha uka naruto naruto waya china jelibo kate siite dende o maja wate na hiki wa mshaube inganye kise kutu seni za velo chiche mapani geni la kule lukuti ya ezi nengzi amba kine la manji orani la ziko ini kwa kwa maa ufe ikolo katana makini za katana hae matata leo maruti ndura 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 Tama kiwizi moja watu walipaa wakena na mali 60,000, 45,000, 30,000 Iye wakambe iklini wenda wanye nduna, iye wakambe iskwere wenda wanye nduna, iye wakambe iskwere wenda wanye nduna Kuna nye chitakakuli zikaba, ezi na pangwa rezo zi
Sesuwea huwe mnumza na mate, ungati reguli nyatelo elikeli yini leli kuti nduna zipiwe lezi moja
Mato zikayela nduna za namchande, le nduna ze ndulo Ezi mwome shugu kakulu, unananzele luti nduna ze ndulo, ezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongala nkomo uyathisela inkomo naye kwazi ukulima kodwa mathi uzikhayela induna zakathethi ma uyazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzatshela ukuthi umntwana uzikhule ngayazi induna yakho ukuthi ungubani so sibe sesifika lapha ezimotweni ezimoto lezi balelungelo lokuthi bezithole ngoba ngama-churches aphuma from ebantwini leyo mali bayithatha ngaphi leyo ebayi-churchayo ngoba kabasebenzi abantu ungakhayela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngobe sithi uduke laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi azesezinduna zedorobho so mina ngicabanga ukuthi yimali kazulu nje ephomba ukutshontshwa nje mahlayana nje asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazidabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziyinfluensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine bethanda mhlawumbe i-politics zenu ubona umsebenzi wezinduna zethu kwamanje ziluthwane imbilo esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele ebe ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinika inkalakatha zezimoto ezingaka
sizile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo ungathini ngalokhu
imota zililungelo sisithandekile nje kahle ukuthi induna zibe lezi mota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo hhayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe iyebhabalanda iyecoudry park imota bezana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kula bantu othole ukuthi ematopo laphayana umuntu lwana ukhulelwe kumele esibhedlele empilo kufanele ebeleke kube kuthiwa induna induna iyakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akula ma-ambulance akula lutho imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlele kodwa azincedilise lezi mota lezi asilibone kinyinotobani kubalulekile ukuthi induna zingene ezabelweni zizi izikhalazo zabantu zibancedise
siyabonga ingqobe yisikuwe mnumzana Dube uthini ngamazwi kamnumzana Mathi
ukwabalanda engingaba ukukhuthaza kakhulu futhi ukuthi sinanzele ukuthi umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi ugcina nje siba sephelelwa ngamandla ukuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kuzegamayele kulowo amphileyo ukuthi kumele amthande mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimota lezo bayathenga kona nge-aspethe sisimo sokuthi khona bona right umuntu lowo akhonzele imali ngbayifika ku-$500 ngeku-$600 somdala abe sezithengele imota le maybe ubuthekwa kona over i-period of 10 or so years ungayiqeda usungathola enye
singathi imota lezi ziningi kakhulu yini okokuthi imali yangikhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni
kusiya ngokuthi umuntu ukhangela ngaliphi ilizwe na mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho kuhlupha khona amanzi ngiyese ngikhangela ukuthi rit ugebha umgodi ungaba yimalini siwufaka isola ungaba yimalini ngiwufake njengokuthi ugebha umgodi ngendaweni ezinamaphandleni amanzi lapho atholakala khona ungafisa ukuthi ume umasebenzi a-1500 more uzofika emezini bo 50 meters or so, but endaweni ezinengene kibo emaphandleni amaningi bo 40 meters amangathi ola kusuya ngokuthi ingungakho kwendawo. So sesifisa ukuthi right ufuna ukusolarize lawa mali azenakithi izinkoma nese izindaka nese on average ukuthi isigaba usinika 2000 esokuthi makepha umgodi ukusukhanya ukuthi imota leyo induna mhlawumbe ezimalezithola ezi-5 years engiyifi ukuthi mhlawumbe ngizengazo-40,000 yaku 3,000 so mandathi 2,000 mina ngimakepha kota izabelo on average makepha izigaba zami ezingu-15 zingakalandela ingo-5 years bonanti enjalo ebantwini nabayimfitho kwabantu abangayemukeli ukuthi induna yasigebhela iy'borane endaweni ezingu-15 kwakala abantu bangakuthalela kakhulu ngoba kulethi imphasi masikhuluma i-development kuluma i-output ezaba le impact ebantwini for a long time imota yes iyabelayo but impact yakhona izilwa ngumndeni wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi induna ithole imota impact iyabizaba more felt ibizazwakala kakhulu and induna uhulumende uyinesile yasahlela isibhedlela lapha lapha afundisa hlela isikolo lapha lapha kodwa imota bazabe beyibona ihamba kahlana le kodwa kibo ayina nagcobanga kwabantu ezayo.
Siyabonga Mnumzana Dube, ungakugqibela lingxoxo Mnumzana Mathi.
Mina engifisayo induna zakithi ukuthi ngiyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni nje sesencane izinduna zakithi ukuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro kodwa azizame phela ukucabangela abantu abalama ambulance emakhaya bayasokola. Ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe silemoto ezingu-3 and then bezimoto ama uzigayela zigcine kakhulu ngamabhali ukuthi zonke ziyaphila so kathathe ezingu-2 edonates esigabeni esebenzise 1 day lezo zingisuka donate esigabeni ukuthi zibe ama-ambulance okusiza umphakathi kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo ngendlini isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umqondo lo.